chamisa gala party. O chamisa mongameli we TCC. Interim Secretary General we TCC yona leyo ngochaba. Lava kuna abantu abaxotshwayo yi TCC owathwa kaso ma members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi TCC. Ngabo bantu nxa kuyukuthi iqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku nomination court besebenzisa i TCC. Kuyabe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlanweni wedatha. Akulanto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Nxa labana abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokho kwesibili, then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnomzana Jabangu u secretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama affidavit ubaba uChamisa kakakutsho khonokho engikwaziyo ukuthi sekulama cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana chiyana kwabo. Umongameli we-TCC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into lezane ezikhulunywa nje esithi ngebale lingani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer will talk. Hayi sonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena ubaba umongameli change champion TCC sitsho njalo ukuthi hayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalos siziba yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Kuyukuthi limqotho lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo ke sakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisitele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanje ngendlela okubanje ngayo izolo.
Bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Sengezo Jabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lona?
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubone omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama besitsho ukuthi likwenza lona.
Kodwa nxa kuyukuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa. Siyabona nangu umnumzana Siziba wencintisana lomunye futhi umnumzana Thembo kuthi ukuthi akula kuzwana phela la.
Okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana nxa kukhangele njalo ngendlela mina kubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe. Yikho ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general esithi no iparty kayibanjwe ngendlela etshintshileyo. Ungabe uyakhangela enda ku-X eyayikuthiwa yiTwitterna le uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders umhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale. So i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho kwakufanele ibe yikho khona.